So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo.
Yaphela sibucabanga sinandelele ukuthi ukukhitha embusweni kukaRobert Mugabe kwashiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi maye bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition. Uposition ekhona bakayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe ama players engasadlaleli amanye ama team.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe kwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano. Asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakatshoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally egogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yeNyaradza Sports Ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations lani lani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le TCC akusoze kuye ndawo ama-election la azaba yize yize sibona njalo babatshelile mhlophe ukuthi kule selective law ethi abantu bezanwa babotshwa khathesi silo former minister of information u-Energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala ngabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula idoketi sibe lo Togarepi laye egudu ungu-MP wegudu south waye hambe etshaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hatshi bayanqaba ukubabopha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzanu pf kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ungani balungisile bona besenza ubuqili lamacinga angayasoze ancedise abantu bezimbabwe ngalokho mahlabe zulu sithi khankasani ibandla lezanu aliselabantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani le mhlaba jikeleli ngitsho le constitution yezimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi ibandla le-ZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukamnumzana Sevia Kasukuwere. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukasukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukasukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti be-ZANU-PF.
Yaphela sikucabanga sinanzelele ukuthi ukukhithwa embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa umthetho bayawazi umthetho lowo wasetshenziswa kulama-primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPPT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSevia Kasukuwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ekushiyeneyo emapholiseni labanye nje ade bezamuzi tha abantu abasekela i-ZANU-PF sesenzakalo lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngiphiwe khona ngiye ku-head office ingwadi zonke engizihambisa ku-local police lapha-Rua lapha kumbe umabhuku ngithiwa ngizibhale ngizihambisa e-head office e-Harare ngakho nxa ngisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi linamakhomishini athi angapha ngaphansi lingazela vimbela imihlangano hhayi lingibona ngathi lapho akulanto enjalo so kuthengisa ukuthi kule minkenke esiphuma phakathi kombuso lo owe-ZANU-PF.
Ye, kodwa sikhangela wona umbuso we-ZANU-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla le-ZANU-PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayebimelela ukudla kuphela ngiyangihambe lomngane wami kuthiwa ngu-Lady Cross ukuhamba kwabantu akula msebenzi kodwa uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa kufanele sibakwazi ukuthi nxa nje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda i-ZANU-PF badla ukuthi ayithanda ngoba phela abasuke bakwazi ukuthi ungubani libe ungazi uwatsheli ungazi kathi mina ama-reflecting wenzayo ama-title aqala bengibangibuze ukuthi mhlawumbe wena ungu-MDC ungu-PPC ngu-ZANU-PF ithi hayi mina ngishayisa intellectual receipt kuphela abantu vele baloku bethuka ukuthi kodwa singakhohlwa sithandele ukuthi ye i-ZANU-PF labasebenzi bayo labakhona asezihlale khona kodwa abasuze baze baningi abantu abaphika i-ZANU-PF ngale yokuzwa umbuzi i-Afrobarometer barometer
singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze i-ZANU-PF ekubambeni intambo lezezekhi ezezindima ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi loku ukweyama kwekhetho kwi-ZANU-PF kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye angakhetha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo budlwangudlwangu i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akusela thuba esithandekele esokuthi izanu bele two-thirds majority lokhu asoze kwenzakali sekwedlula lokho njengoba sesikwazi ukuthi le khasukulela senjenile estudenti isendakalo lesana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuza kuba lenye indlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhek hayi
ukhulume ngomnumzana Khasukhuwere ubona ingani kuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyisendelile esiphaleni la isamagundwane umgabe exotshwa kuhulumente abantu abakamgabe abaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zikaithi ngo-2013 ngo-2018 esithandekile akula muntu wayencintisa esithina umnitsa emelele i-ZANU-PF kamgabe kumbe i-G40 loba ezithi i-independent ewabethi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwi-ZANU-PF mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jaha lo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni ese-ZANU-PF lokho kwenza kathesi kube ngathi kulokugxegagxega lokwethuka ku-campaign team ye-ZANU-PF ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le-stepage yokudilala lesakhasekuwele kodwa bengathuka njengba lokhu abakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi babe besenze ukuthi amavoti akakhasukhwere abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahe wakhona layo ukhanya layo ezatshaya impembe kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezombusazwe lokhe sikudaba lwezokhetho balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwano yabo ukuze baphathiswe sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambonto bangamvotela uKasukhuwere angabathola maybe kodwa bonada akazuthola inumber engamfikisa ngoba kuphe abantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampela nje ukuza ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition iopposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukhethi but mnanka ulo uKasukhwere yes inumber uzoyithola and uzoyithola ebantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapha asuka khona endaweni zimashana ne-central khona ngale la ezigabeni ze-Harare lalabo abantu abangathembi umnanga abangafuna ukushamisa kodwa abazi ukuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho bona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukhwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uThamisa kumbe iZANU-PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sebayenza i-give up endaweni ze-politics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU-PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela iZANU-PF lakhona futhi noma iyabe ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama-results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke babanika bazovota abantu sebayisebenzi give up seba indaba zombangazo zase Zimbabwe hayi khaya ngathi abane bakhona abasela interest naso uyakhula abantu abaphandle abantu abasekhaya yes banawo kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula kwabo ufisa ngoba kuyatshontshwa kuma elections lapha
ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amavizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota
ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazohamba ngobunenge ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa abaningi abazange bayibhalisa so ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona abantu abazokuba baningi ngibakho labantu abazohamba nje bazohamba inamba phansi kakhulu ayazuba inamba ephezulu
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalana seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emidlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laxotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphathamandla zeZifa zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyashada Shinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilifte ama sanctions eyayifakile last time ngoba igovernment ibisingenele ezindabeni zeZifa. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe ama players engasadlaleli amanye ama team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments asanctionwa iFIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okwathi sesikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family. Hayi siyabe sesikubona sesihamba lati abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character. Ngiyabona layo iFIFA iyenze homework yayo yabona ukuthi yiba bafanele babe khona okwakathesi but babanike isikhathi sika June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa abaza kuhambisa iFIFA khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government inganithiwa iyangenela in this situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe siphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola eMelika zinkulungwane ezilikhulu. UWang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezano PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezano PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela sanibonana ku Studio 7 okhulumayo ngu Ben Chabalala laphana eKhezi kwaNdlovu. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanja inkunzi kwale bhasi lena la eLouis Trichardt eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg eZimbabwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu buku abanikazi bebhasi la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabhasi. Ngezizathu ezibalulekilezo ukuthi kungeke ungitshele ukuthi uthwala stranger from South Africa to Zimbabwe umuntu ongamazi igama lakhe engela passport ongela soni sithupha umthwale ebhasini umango ngaka ikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala ama double up sicela ukuthi avalwe awavalwe lamabhasi. Ibhasi transport esasiyazi ukuthi iphephile, itransport esasiyazi ukuthi isafe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa uma sebeqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya babajikele endleleni ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asikho isidingo sokuthi abeloyisiyagidima razina lezijalisi aloke rodwa ngezikwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka elizwe kuhla sokuthi balwise ukuthi baphume manje ngoba kuyacaca ukuthi into yababayenzayo kwenziwa abantu izilima kahle kahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphume lokho kungabantu lokhu ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umane bathi idola le ibhondi liyavuka livuka kuphi ibhondi njalo kuzibona ukuthi abantu bakhona abalanoma. Manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abesetriphu sibasetshenziswa imelika bayabona waye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze kubonakala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika abafuna ukudlelala imelika uzibona ukuthi yadelelwa kahle kahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uchamis khithwe le mgurugudu le. Ngiyabonga ukhulumayo umasenga ngilapha obulawayo ephumula emadonkini.
Ye ngiyabingelela ku-Studio 7 injani nonke nje usitungamile inkomo Gibbs Dube Ezra sithandekile nonke nje nabaningi engababalanga siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le Triple C lapho okhuluma ngeGift Sibanda lapho eAlexander eJoburg. Ibandla le Triple C hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le Triple C ngiyezwa bayacomplaina ukuthi okhansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhetha abantu babo iTriple C abalethela abantu babo abangabazi. I-Triple C inobandlululo oludlula lwezana. Iyafana nje nezana. Akukho bungcono laphana. Bazikwaze ngowabo umkhonto. Uma bedliwa ngezi 23 zika-August bengakhali. Yibo abazikwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilale izikhalazo zabo njenge-MRP. Umthwakazi Republic Party iye yabona ukuthi la noma ngasilali nendlela amaqembu la azombusazwe aseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kayeke ukukhuluma amanga ethi kona abantu laba bathengwe izano kuyamaphutha abo. Ubuholi beTriple C yibo obuhluleka ukulungisa iproblem eyayenziwa izano. Bayenza straight nale nto eyenziwa izano ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni ukusithatha kancane abasihloniphi total abantu bemashonaland. Abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine abakhohle behlanganisa isizwe. sizwe sesixexebuka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo olukhona lapha eZimbabwe ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni ndawo nakwa izikhalazo zakwazwakala nemisebenzi yasiyinikezwa abantu be-CCC laba abaholi be-CCC abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathengezana cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekileyo kwampana abangaphathi abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wayebezigqakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizumele nathi beke besihloniphe so hhayi okuyekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengacomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
salibonani sesakithi samandebele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifans inkunzi encane mdlakamancube salabhasi ejolojo komlevisa ndacela sesakithi samandebele asihlanganeni abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko kwelakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi ndiphambili ngomthwakazi viva ngamandebela amahle sizwe
salibonani basakazi be-studio 7 ngalibingelela nabalaleli ayi siyabezwa abantu bathuma amakhuphe waphuma e-Cadle Park ngenxa ye-tribalism amadoda lezi nsuku thumatsha amangamanti umama khuphu lesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza ebe selitshe uthi kezwa uthi ndifakaza ngaye amanga amangakancedi njalo amangenelo wakhuluma kwi-studio 7 ngeke dilize ibandla le-CCC labona ababahlala bekhala bethi bona heyi bavalelwa phandle heyi iselection le yabavalela phandle wabuye uchipaya ezolungisa udaba labo besabe uyafesana lochipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe MDC bazahlala bekhala kwi-studio 7 but akulanto ezokwalungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu kwi-studio 7 vele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokho ekwazi ukuthi indaba ze-CCC zilalapho ezilungiswa khona nodi kwi-studio 7 besabe ukuhamba bathi beqeda bathatha ipicture kachipaya ye-accident ka-2021 bathi uchipaya uchaywe ngabantu kobulawayo amadoda lezi nsuku too much amanga njalo uchipaya engazange walwa labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-CCC ngevasababuya behlala etafuleni bedle ndawonye bezwana lini izani uphefulinga lalo muntu uyabulawa bangakho mthi khuluma kanje ujonathan imoya labo kaswirele besabe ubuyela izweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngebhoda besesabe izani uphefu lifuna ukubabulala lethi lina liyabulala lawo nje uyakwazi kathi esikunje sikhuluma sohlezi etholothi phezu kwamangcwaba adalwa izani uphefu ezirepha abantu bebabulala wena ngakhona wena umamakho wena wamithiswa ngegugurawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali wena
kukanjani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile engqondo yami phansi phezulu ngale i-research eyenziwe yithiwa i-afro veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le ukuthi iyenza iqinisa ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izanu ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama-opposition party ma kuyikuthi leyo i-research yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo why kusho ukuthi bevale ama-opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e-right noma iyenza into e-wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebobona laba abantu abenza i-research bababuza ukuthi yona uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokubi kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoya ebhokisini ngoba abezanu vele bayethwisela ma ngabe kusiyo kumavoti ukuthi hhayi siyobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethwisela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliyaselifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliyalizwe zicabangele unongo wakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye okudlula lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo. balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.